Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Siyabonga Thanono Kawande. Lingani vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ziku-9 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amakhosikazi awezisebenzi zomgodi wevumbajikwe mine eGwanda alwisana lamapholisa achise izindlu. Amapholisa ayicine esebenzisa imibhobho ahaze le tear gas kusehlakalo abanye abathi sifana xathu lese Marikana kwele South Africa okwadutshulwa kwabulawa izisebenzi zomgodi. Izihlobo zabemba igolide abatholakale befile eKrugersdorp kwele South Africa zidinga uncedo lokuhambisa izidumbu ekhaya.
Usizo esilidingayo ngusizo lokuthi abantu laba bahanjile emakhaya abo ngoba izimali nje azitholakali.
Isakhamuzi sedaluka eLupane sithola isicoco sokufundela ukufundisa izakhamizi inhlelo zokubumba amaklabhu okulondoloza imali.
Luhlelo lutsha qaqa kahle kahle khona lapha ezweni lakithi yaseZimbabwe kodwa ugxame emazweni angu 2080.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amakhosikazi awezisebenzi zomgodi wevumbajikwe mine eGwanda alwisane lamapholisa achisa izindlu. Amapholisa agcina esebenzisa imibhobho ahaza lentuthu ehitshayo eye-tear gas. Kusehlakalo abanye abathi sifana xathu leseMarikana kwele South Africa okwadutshulwa kwabulawa izisebenzi zomgodi. Omama laba bebebhikitsha ngokuholiswa kwabomkabo okunyanga ezintathu ezedluleyo bengatholi iholo labo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo esevumbajikwe eGwanda.
Kuthe kuthaya ihola lesihlanu ntambama, omkhulu wamapholisa esiqinini seGwanda uMnumzana Mandla Nkosi Moyo ukhulumela bomama laba wabacela ukuthi bachitheke ngoba umbuthano wabo ungekho emthethweni kodwa bala bemba phansi. Ngemva kwalokhu amapholisa asebenzisa amathegasi ukuchitha labo mama labo mkabo abakade betshone bevimbe ukananti okudala ukuthi ahlabaleke angene phakathi emgodini evumba. Kulapho ke uqhamuke khona uDlame abakade betshengisela sebejikijela amapholisa ngamatshe. Amanye amapholisa asuke evumba sesiyalanda imbhobho eGwanda lapho bathe bephenduka bathola abatshengiselayo laba sebetshise izakhiwo zalo mgodi ezigoqela indlu kakananji, izimota lemithina esetshenziswa emgodini. Umsakazo weStudio 7 ubone omama bebubula belele phansi kuthi laba okade belabantwana babonakale bebagezisa ngamanzi ezulu ukuze bengahlithwa yi-tear gas. Inengu bibalilimele kukanti abanye balele egangeni. Amakhosikazi la abefika phosa amakhulu amabili avuke emadabuka kuse lubhekise emgodini wegolide wevumbajikwe uyakhonona ngokungaholi kwabomkabo okwenyanga ezintathu. Ngesikhathi umsakazi weStudio 7 usiyafika evumba izolo emini, omama laba bebevimbe umqondisi walomgodi uMnumzana Nani Kananji ngokuthula besithi bafuna batshele ukuthi iholo labomkabo libuye nini ngoba belamba. Abanye esiqoke labo bebebhabhule abantwana emhlane kuthi abanye ngabakade bekhulelwe abangathandanga ukuthi baqanjwe ngamabizo.
Sifika ngo-3 ngizithwele khonapha nibhula ngizithwele iphipha lena phipha yasimithini 1 umntu amangwa mwana mkotele ngane. Awa hivi niswa hivi si mtu anayikolo kwanji wala ni bucho wabia sereze. Telepe zandi, zi?
Ama azula ati zelelo mwono wabagate wechengsela.
Iskala zesi ngaso na mshanje la. Iguti omge tubale 3 months venga kono. Osuhu struggle zega kulu. Begumelewe tuwe ipek pay abong April ya pelele moenu sa sitte ngleba za lungizi. Wapozi sama sego namba 3 months landelana agula kukola. Ababa betu wako chwe skolo. Minajenga mumta na mse poti kupe nduvisiwe ngapia pala. Enga sakwa zi uti nzawenza njani.
Izi 7 vubachikwe kubiwa zipiwa ugula unga cholo uto nyanga. Kanila maheu msuku zonke.
Nga pata la au izbore tengi zenza wifanze nga maheu yini. Nga kumuzu wangu nga maheu yini. Huine ezi kwewe bababa kusewenze layo nga unga kani. Kaku ikutiso kusechula nga kukulu unikini iso kubona nga lukutu kwenza galani. Patoko kate sisitelu uba wazi. Kutima liye chuna le 3 months nga ikoliyo. Inga api. Huine obwenzi nga pumi. Oba watu wa masela sehambi. Akochiwa ababe chonji marila. So kate sitonja ngubani.
Omunya bagate betengisela uti sebebekezele kwedela
1 month sithule 2 months kathi singesitri lokho sithule abantu bethu baphila njani amadoda ethu angena khona akula kudla siphiwe into ezingacaciyo la kathi sokungama bond kwankhona ngombe siphiwa malini 2000 esiphiwa 2000 bond ngene phone labantu nabayi 4 omele bathi
okumele ngabe bathola iholo lepension labo bakhala ezimathonsi
sime ngoFebruwari asikaphiwa imali zethu kule mali zethu esasithathwa yimayini bengahambisi upension fund so balazo khonapho lili bhondi abasiniki bali-eda ngoFebruwari nama khonapho so angikwazi ukuthi senze njani athe silokho sisezindlini asikaphiwa imali zethu zonezo le mota yokuthi kuthiwa sithwalele impahla ukhanyazi khanyazi ikho asikwazi ukuthi senze njani
omunye wamakhosikazi la uthi umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa sekumele angenele kudaba levumba
silapha singomama sizomela ilungelo lethu ukuthi silwele obaba ukuthi imali ziphume kodwani umlungu uyathatha imali espenda kukhasino cela lo baba owayesizwe asimele lathi sikhale sila
azenelisanga lokuxoxa nomqondisi walumgodi umnumzana Kananti ngoba ucingo lwakhe belungangeni ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisevubachikwe mayini egwanda ngu-Albert Ncube.
Izihlobo zabeZimbabwe abemba igolide abatholakale befile eKruger Stop kwele South Africa zidinga uncedo lokuhambisa izidumbu ekhaya. Izidumbu zabantu abangamachumi amabili lanye zatholakala kwenye indawo edolobheni leKruger Stop duzane ledolobho leJohannesburg ngeviki edluleyo ngolwesine. Okwabulala abantu laba akwazakali ngoba izidumbu zingelamangxeba. Ugeina kumete saidi we Studio 7 utoke lonkosazana Simangele Khumalo olezihlobo ezintathu ezatholakala zifile endaweni le.
Abatholakele ngulimkani Ndlovu ona 35 and then kube nguNhlanhla Ncube iminyaka yakhe angilaqinise le minyaka yakhe kuzoba nguDanisa Phiri iminyaka yakhe layo angikhosho ngayo kule minyaka emingaki.
Nxa ungatshela ukuthi kwahamba njani
ncedisa ngokuthi bangene emgodini bayephanda khona lapho indlela athi besilisa ngayo besiyachola imali khona lapho so ngaideyi abaselakale ngayo bekulezulu so basebengenelwa ngamanzi kwaba nzima ukuthi baphume kwaba yikuselakala kwabo kanjalo.
Bebe bangaki bonke abaphuma kwele Zimbabwe bonke bona abakade besebenza umsebenzi wona lo kwemba emgodini wona lo Kruger Stop izizalwane zeZimbabwe bonke kumbe kulabanye laba abavela kwamanye amazwe
abaningi kakhulu abalapho kwizizalwane zeZimbabwe.
Owabika manje umkhosi wona lo
owameleza lo mkhosi ukuthi sekulomonakalo kukhanya ukhona owaphuma so kusenzakala leso gameko wayengabaleki waphuma esiyadinga something phandle from lapho ke wahle wabona ukuthi kuyanetha yena wabuyela waya phakathi wahle wayehluleka ukuthi angene wabe sebuyela emuva engakaze ayefika phambi
lapha lidinga usizo ngani
usizo esidingayo ngusizo lokuthi abantu laba bahanjile emakhaya abo ngoba izimali nje azingolakali.
Likhangelela imali efika kunani elingakanani?
Thanda inani engalitho makade kuthatha abakhotheshini akhona akobo 18,000 ngomuntu eyi-1.
18,000 lapha sitha amaranda ngithi?
Yes, amaranda.
Bonaba abathathu obaqambe ngamagama balobuhlobo lawe?
Yebo, balobuhlobo. Oyisihlobo sami kakhulu ngulo oyi-1 uLungani Ndlovu, oyisihlobo sami.
Kodwa ububazi bonke bobathathu?
Yebo, bengibazi bonke bobathathu ngoba bangomakhelwane, sakhelene ekhaya.
Ekhaya kungaphi?
Ekhaya kuselubani egabeni okuthiwa yiKazana eKhatshana.
Bala bonkosikazi babo khona ngapho, ungasitshela nje ngabo bona abasebetshonile?
Onkosikazi babo balabo. OkaDanisa Phiri ukhona uSesoweto, okaNhlanhla angilaqinisi ukuthi ungaphi, then okaLimukani usekhaya.
Wena utholakala ngaphi nxa kulabantu abafuna ukuthi baphathise bathumezele zomali? Ungatshela ukubana utholakala kunamba zini?
I think kube kungcono ukuthi kuye kumafamilies angikhona lezo namba zabo. I'm sure ikho kungaba ngcono. Inamba engiyitholayo ngeyalo okaDanisa Phiri, unkosikazi wakhe ithi 0653525251. That's 0849599339.
Lo ke ngunkosazana Simangele Khumalo, omunye wabalahlekelwe izihlobo zabemba igolide kwele South Africa. Ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg. Isakhamuzi sedaluka eLupane sithole isicoco sokufundela ukufundisa izakhamizi inhlelo zokubumba amaklabhu okulondoloza imali. UMoven Qhelisa Ngwenya usanda phutsha izifundo zakhe ezigoqela lokufundisa izakhamizi ukuthi zingadinga njani uncedo lwemali yokusungula amabhizimusi amancane. Kesizwe ingxoxo esiqhube loNgwenya.
Ngokunjalo ngincediswa inhlanganiso ezijene ezimbini luhlelo lutsha qaqa kahle kahle khona lapha ezweni lakithi laseZimbabwe, kodwa kugxame emazweni angu-28 e-Southern Africa, ngathi Africa jikelele, okubalisa Rwanda, Uganda, sobambe iZimbabwe khona lapha. Kuthiwa yi-Saving and Internal Lending Communities imodeli yakhona, ngaphansi kwehlelo le-CRSC bamsana lekaki kumbe ikaki bamsana le-CRS. Ngumuntu ke oseqeqeshile ukuba i-private service provider, kusho uba noba ngubani noba yiphi indawo yasebenza, bengitrena i-under 15 kilometers radius yo abembelela khona. Kodwa kathesi sengingahamba yonke indawo nje ngisenzisa ngibumba amaqembu ngawayenza ngiwaphosele kusakho yazi iministriliana esithi ngiyegender and women gender kathesi sihlanganisa le small and media enterprise. Akusenzima kimi ukwenzisa abantu kumbe kubomba la maqembu, nxa befisa iqembu livunyelwe 15 to 30 according to ama principles akhona esiriki ukubana kube liqembu elipheleleyo kufuze kube 15 to 30 abantu bechaya benza ama minimum maximum okuthi bavumelana ukhala mbhede kusiya ngokuthola kwabo ngeobaba labo mama. Kanjalo nje bayenza i-shelter yethu. I-shelter yabo bayenza ngokuvumelana inyanga ngesikhathi esisebenza i-shelter multiplier, and then kunjalo ke mina ngiyabatrainer amalunga avumelileyo, yenza i-self-screening, bebumbe iqembu labo kusho ukuthi bakhethe ama-committees abo ayehlukene nalawo esiwajayileyo ama-models amaningi. Wona aba la ma-7 committees members, chairperson, mabhalani, treasure, sibe lo money counter, amapatiki abathathu, and then bangu-7 bonke.
Kuyini okudingakalayo ukuthi babumbe inhlanganiso zabo?
Okuqakathekile kuba bebhale i-constitution yabo ezabagayida phela, bebe lesikhwama njalo esincane esithi somkavangozi kumbe i-social fund, basibumba ngemali encane epa ngaphansi ka-3 kula le esithi i-minimum yabo abayitshayayo. basibumba kincisana ikhangela ingozi ezinjengokutshelwa ufa ukugula bebhadala amabhilizi abo ngayona lesen isikhwama bengayenza ngaso okuthiyeneyo bebhadala lesikolo besithanda kakhulu ukuthi babheke kakhulu abantwana labo bephakame ngazo isikhwama sonezi besenzani ama-projects abo khonelapha kudala kwa-hot 19 ngiyafisa ukuqhubekela phambili wamanje ngijoine ngiyi-hot 23 khona iqembu selikhona khonangale eliyenza kakuhle lalo lizwe udumo lonolu luka ngoke lingesabi bazali ukungixhasa as a private service provider ngitraine elamntu beselibona phela ukuthi na ubasili liyachova ufuna ukusevisa amataya ibone ukuthi lenza njani isepa ngiwatshe phela ngibe muhle ngiphambi kwe ndifundisa as a voluntary ngikwenzile lokho kungeke kungehluli ukubana izigaba zethu zithuthuke kwezemnotho kuqogelela siyabonga libe losuku olusile.
Hayi, lathi siyabonga ngumnumzana Moven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi selupane ubexoxa le studio 7 ngocingo esiqintini sedaluka khona le elupane. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lelo daba lokuthi kulontombazana weGwanda oleminyaka elithumi lanhlanu 15 obulewe ngowesilisa obethiwa ngumkakhe. Iphephandaba le-Herald lelo daba lokuthi amapholisa kwele South Africa asethiwe imvumo yokuthatha igolide elibiza amarand afika phose izigidi ezilithumi 9 million rand elathathelwa isizalwane seZimbabwe uTashinga Nyashama Sinire owayezama ukungena legolide leli kwele South Africa nyakenye. Okwamanje ke sizwe amazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp.
Ohluphekileyo ozizwa esekuhluphekeni phakathi kwezinhlungu nezinhlupheko ezidinga ukuba alubana ama-human rights or alubana abantu bebengaba nozelo bengithathe nami njengomuntu. I do humble my what my benefits nami yizo ezingangincedisa mina kulomunye umsebenzi engawusebenzayo. When it comes kuma-pension mina ngisebenze ku-revolution ngazoba ku-national army ngazoba ku-strike sonke as from 1973 until manje ngazo resign ola lapho ma 1982 but they are not there, there is no benefits. So ebengidinga ukuba alibana ama-human rights ebengakhanyelisisa so that I have to raise all my grievances to them. More than this, ngifelwe izihlobo, ngifelwe ngifazi nabantwana engakwaziyo nalapho abalahlelwa khona. Ye, obaba bami kangikwazi nalapho abalahlelwa khona. Nezihlobo ezinye sezingangithandisisi just because sekungathi ngabulalisa nezihlobo ngani istrike lesi. Lokhu esasikulwela akuzange kube nama-benefits kibo but kubenefita abarong, benefita ababengafanele i-benefit abanabomalumabo ababasondeza lapho kudliwa khona.
Salibonani, salibonani, salibonani ma-27, salibonani ma-27. Mina igama lami ngomuzi khona Nkomo umakolelipane ngidabuka ngaphansi kwenduna umabhikwa. Isikhalazo sami mina engilaso angelaso kakhulu sibuhlungu emoyeni wami. Lami njengomuntu owabuya waphila emhlabeni elethwe ngujesu ngokuphila okuhlanganeyo kwasemhlabeni, inhliziyo yami okubuhlungu ngayo ngalokhu baba, ngalokhu badala kumbe ndibadala bonke abaqhathelane lo mhlaba abazwalela ngosi engikhulumayo. Ngiyacelisa sibile ebantwini abangamadoda kakhulu, madoda alike lizihloniphe imizimba yenu, hloniphani imizimba yenu ngaphansi kwabantwana elibazalayo. Ungabe ukuwoneleni umntwana emncane kangaka osungazi ulalelayo uzimnika umntwana emncane, hloniphani imizimba yenu bobaba, imizimba yenu bobaba aliketi isikhanyethi imizimba yenu ikhulu okungakanani kuba nelihlasela abantwana abanama-10 years 15 years. Kulani ukuthi lidinge abafazi asebela abantwana? Abafazi abaphandle laba bagcwele badala, bagcwele abafazi, bagcwele abafazi abangayendanga kakhulu othi uyazithathela nje uzifakele ekhaya njengakulasi nsuku kakulotolo uyazithathela nje izicukulo kuhlasela abantu.
abantwana abancane ngiyayangeka kakhulu ngesitho senziwa ngamadoda belaya labantwana abancane kakhulu akhiphani izinhloni alike lezikhanyele kuhle ukwena ukuthi selikhulu okungakanani ngale nhloso eliyenzayo ebantwaneni kubi lokho likwenzayo sibi kubi sibadala kubi
ngiyalibingelela lonke nje lisifakele inews isindebele sishona ngisithi inkosi mayibelani hlobo zami akukhuluma ngosana ngolebutswana into nje enzisa ubuhlungu indaba kaJob Sikhala ukuthi ngiqiniso ngeqiniso umbuso wezana angazi ukuthi shwa ukuthi abantu abanjani abayenza into enjengale kokuzwisa ubuhlungu kodwa hayi uNkulunkulu ukhona ubhekile uyabona kukho konke abantu bezana abakwenzayo bona kuyabachaza ukuthi into abayenza yimbi into yonke empilweni ibe siqalo lesicino ngendlela abayenzayo udlame abakwenze bantwini bevalela abantu ejele bengelamacala amanye amazwe siwabhekile maningi ama-opposition party bayakhampena kuthole kukuhle bekhuluma intando yabo ngopresident obusayo sozuze kubone kulo dlame kanti bona bangabantu bami abanjani abafuna ukuhlala befuna ukuthi bona bebe ngababulali but hayi uNkulunkulu yena ukhona ubabhekile akulanto engelasiphetho
ngiyalibingelela ngegama lomsindisi wethu uJesu Kristu owalingena thini elingela umhlaba wonke lonke abalaleli nabasaka awakuqala siya kuma-election kudingakala umthandazo nakho konke okufaneleyo but udlami abantu bazolwa nabantu bazohlingisela ngithi phansi ngakho kungaliwa kungaphindiselwa futhi akucabangeni ukuthi ngukhulisa umgazi ama-opposition party asapota umnangagwa onke ezimbabwe yena lo wasebemblema futhi owayengase umnangagwa ozeleyo omutsha wayengumnangagwa oyazakalayo ukuthi onjani so ukumblema bona bamsapota akuzwisiseki kahle ukulwa asoze kuncede bantu bezimbabwe ukuthi lilwe liphindisela into enganceda abantu bezimbabwe yenza umzekeliso ngamadoda amabili engawabonayo nxa siyadlula kulo mhlaba eyakuqala uNelson Mandela isithu uJoshua Nkomo okwenziwa nguMandela yakulandela ama-opposition party kule kusasa yabo okwenziwa nguJoshua Nkomo yakulandela ama-opposition party kule kusasa yabo okwenziwa omunye uNkomo wagcina ejoyinile kumbizane wayesekhulile esemdala amandla aseshoda kwasela omunye othatha laphana eqhubekele phambili ngamandla labo mama thank you Zimbabwe elibahle
ngiyabingelela Studio 7 bantu bakithi bantu xoxela iindaba zethu kahle ezikhuluma njengoqobo lwazo ye mina lapha ngiyamangala sile abantu bakithi ezindebeleni abasulwa u-MRP abathikhuthuzanzel-MRP bathi ye sivuselelwa ezidlala kanti vele bona bazaze babuzelwe ngubani lokhu ebancindezelwayo sukusela kudala elizweli from 1980 up to now babethwa kuthiwa ngama-dizigens beshaywa kungabonakali kubethwa kubulawe abafazi berethwa bedanyule izisu ngochuku lonke lwalusezwa ngamashona kathi manje mnqanqa selithole umuntu osezama ukuthi alimele alincedise azame ukuthi konke labana ama-perpetrators lawa azame ukuthi afake emthethweni thina khona besola ndinabantu besindebeli lonke ogawule bonke izikeni zabojuma labo bonke abasapota izanu spirit ukuthi atitheshwa lithini ezinsizweni vele ngabantu ababebulawa ngaleyani ndlela siyakuthakazelela lethi izanu ihle aliboni futhi balincindezela abantu abethu isizwe sisebandebeleni siyalincindezela spirit asisebenzi asinjani siyabaleka sidliwa zingwenya kulipopo sesakazumesabe ukudimpile kodwa naloko sithi i-right ngaphi ezinye izinto umuntu kakabe lenhloni azithulele nje azame ukuthi athulithuli umntu uma kuthula ukuthi zwi because abantu bathwele nzima wena utsho njalo shuwa kombe kusasa bengabuyina bona bakamthakazi shuwa wena sihlelisalela umakhelwane sebekuza ukuthi hambe shuwa wawusithini uzabaphendula isithini izinto lezi ziyatshintsha kuzatshintsha wena ubonani kuthiwa kusenza kufoka tshintsha kuzatshintsha bona imali aphizibuzibuza ziqabele izilwane sokufinyela uyakwazi kwaphela akulani nto engatshintshi umbane wezithi umgaba wasozaphuma uzaphuma kuphela lani lizazikhwele lisegcikeni kwapho zasala njengenhlanzi ezithelwe ngamanzi zaqaliseke njengenhlanzi ezithelwe ngamanzi ngiyakutshela su ngiyabonga
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp. Ukweze Melika, impumela yokhetho lwama midterms ebilokhu isethulwa izolo ebusuku ikhomba ukuba ibandla eliphikisayo lama Republicans lilakho ukuthola izihlalo eziningi kulelama Democrats. Impumela le ebikhona izolo itshengisa ama Republicans ekhokhela kudalele the House kuthi ele Senate abenguthiki lobhanqa lelama Democrats. Uzulu waseMelika ayisuye yedwa omelele impumela yokhetho lwayizolo ngamehlo abomvu. Amazwe omhlaba jikelele lawo ayimelele ngoba efuna ukubona ukuthi kuza kuba lenguquko yini kundlela uhulumende weleMelika adlelana ngayo lamazwe omhlaba. Umzekeliso osobala ludaba lwempi yaseUkraine. Abebandla eliphikisayo lama Republicans bathi benganqoba kulolu khetho balakho ukwehlisa imali ephiwa ele Ukraine nguhulumende weleMelika. Umtungameli inkomo Studio 7 ubuze ucubungulayo zombusazwe umnumzana Difa Dube ukuthi kuyini okunye okungaguquka alubana ama Republicans ethe anqoba.
Ngokubona kwami babunkomo ukuqakatheka kukhetho lolu olusezwe laseMelika kungenxa yokuthi siyazi ukuthi ilizwe laseMelika lilombandela ongakanani nxa sikhangele kuzo zonke izinto ezenzakalayo umhlaba wonke jikelele, lokho singakubiza ngokuthi ngama superpowers. Ingakho ukuthi into eyenzakala elizweni laseMelika ilomthelela kakhulu even noma kweze economy noma ekubunjweni kwemithetho noma ekwenzakaleni kwezinto eziningi umhlaba wonke jikelele. Izinto ezenzakala eAmerica noma ngithi ingqophamlando eseAmerica yenza ukuthi kube nama global change umhlaba wonke jikelele. Yiwo kwenza ukuthi yonke into eyenzakala eAmerica ithole ukuthi umhlaba wonke jikelele uthe nhlo amehlo ukuthi ubone ukuthi umphumela welizwe laseAmerica kuma elections ukuthi uzaphuma njani.
Ama Republicans alubana ethe anqoba ku House of Representatives kanye la ku Senate. Siyazi ukuthi yebo azalawula lezo zindlu kodwa uMongameli Biden owebandla lama Democrats uzaqhubeka laye engumongameli. Ubona ama Republicans senelisa ukuguqula yini indlela iMelika edlelana ngayo lamanye amazwe uBiden elokhu ephethe?
Ukukhona nxa kungenzakala ukuthi bahlithule lezo zindlu kumnumzala uBiden kuzabe into enzima kakhulu, okuyisifiso sabo kakhulu ukuthi kwenzakala ngaleyo ndlela ngoba bayazi ukuthi nxa kungaba njalo kuzabe le frustration eningi kakhulu ezakwenza ukuthi uJoe Biden eminye imithetho engasayinelisi ukuyipasisa. Njalo kuyase kufana lokuthi uyisitombe nje sikamongameli osekhona kodwa umongameli ongasenawo amandla aqatha ukuthi mhlawumbe usengathatha resolutions ukuthi lokhu kufanele ukuthi kwenziwe njani. So okuyinto engibona ukuthi nxa kwenzakala ngaleyo ndlela kuzachiya umnumzane uBiden engasela esengumuntu nje kuphela kungasela into eqaqayo ngaye. Kodwa ke ngibona ngathi kule possibility ngoba kathesi into engenza ukuthi kube le possibility ukuthi kwenzakala ngaleyo ndlela kungenxa yokuthi nxa sikhangela izimo ezenzakalayo globally ikakhulukazi nxa sikhangela impi ye-Ukraine le-Russia sikhangela le nkulumo yenze kukhulunywa ngu-Donald Trump ekhuluma ukuthi yena ngabe libandla lakhe elisembusweni ngabe lokhu akukho. Abanye singakukhangela kancane kodwa ke asingakhohlwa ukuthi inkulumo zesithutha noma inkulumo zomunye umuntu eyabe limthatha njengeklawula zilomthelela omkhulu kakhulu ezingenza ukuthi abantu besale bemangele sekwenzakale into le ebekade beyithathela phansi ukuthi ayisezenzakale.
Yena uTrump sizwa kuthiwa ulakho ukumemezela ukuthi uzancintisa ngo-2024 ukhetho lolu lungadlula nje. Ubona kusenzakala lokho?
Yena uTrump ngendlela esimbona elokhu sehlehle enyuka njalo lama-interviews ake lokhu eqhubekela phambili esenza ama-political comments utshengisela sobala ukuthi yena uyafuna ukuthi aphenduke.
Lo ke ngumnumzana Difa Dube ocubungula ezombusazwe obeqoqa ecingweni lo Ntungameli Nkomo Studio 7 esePhilitane. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sesonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Amakhosikazi awezisebenzi zomgodi wevumbachikwe mine eGwanda alwisane lamapholisa achisa izindlu wona amapholisa asebenzisa izibhamu ukuthi abacithe. izihlobo zabemba amaigolide kwele South Africa eKrugersdorp okwatholakala khona izidumbu bathi bona bacela uncedo lwemali lokuhambisa lezi zidumbu ekhaya. Silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, nisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.